Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 13 Ntulikazi 2019, uKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC lithi umabhalane wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Christopher Dube oxotshwe ngobambe isikhundla sikameya kumele abuyele emsebenzini. Kukhuphuka intengo yamafutha ezimota. Iqembu leZimbabwe Netball linqotshwa ngele-Australia.
Iwinile 73-37. I-Australia hayi batshengisele sele ukuthi zintshantshu. Badlala inde basebenzise iadvantage yabo iwuthin bona bade.
Zitholwe nzima intatheli izindaba kwele Zimbabwe.
Kusukela kuJanuwari silama incident afika 20 lapho intatheli izindaba zihlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa.
Inyamazana zithwalise nzima abantu emaphandleni kwele Zimbabwe. Lingakhuthwa luhlelo liphuma lendaba litshona lendaba kanye lezabasifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi umnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakwaBulawayo kumele abuyele emsebenzini. Ibandla leli lethule umbiko lo namuhla kulandela ukuxotshwa umsebenzi kukaDube okwenziwe ngumnumzana Tinashe Kambarami obambe isikhundla sikameya umnumzana Solomon Mguni okukhefu kwele South Africa. I-MDC ithi kumele kulandelwe isisekelo sombuso wedolobho leli lamanye ekumiseni umsebenzi izisebenzi zikakhansili. Ibandla leli lithi uDube kumele athoniswe amacala awetheswa nguKambarami labanye bakhe ngendlela esemthethweni. UDube ubetshaya phansi ngenduku esithi kayindawo ngoba uxotshwe ongekho emthethweni. Ngasenelisanga ukuxoxa laye kanye leziphathamandla zebandla le-MDC ngodaba lolu. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi iZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota. I-ZBC ithi intengo yamafutha epetulo isikhuphuke isuka ku-$5.26 yafika ku-$6.10. Amafutha edizili abethengiswa nge-$5.07 asethengiswa okwamanje nge-$5.84. Amafutha ezimota ayasilela kwele Zimbabwe kulandela ungatholakali kwedola leMelika lokuwathenga kwamanye amazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyona le inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osekubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokhu kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zisithi zizatshengisela uhulumende engekela ukuzengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi basaxoxisana lezinye inhlanganiso abasebenza lazo ngodaba lokutshengisela.
Kunjalo sebekukhumile ukuthi sokuyafaneleke sitshengisele. Kungaba nje mhlaka 22 nganye namhlaka 33 kukhona okusaseleyo ukuthi sikubambanise ukuze siphumele phandle ke sazi isiZulu ukuthi asisekele. Silehlanganiso ezithize esisebenza lazo esithanda ukuthi nje izisebenzi zonke ziphathise kulalapha kade singakaze sifinyelele khona. Yikho sakhulumisana labo bonke nje abasebenzayo kuhlangothi ezithize ikakhulu abangekho ngaphansi kwenhlanganiso ye-ZCTU.
Ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka inhlanganiso ye-ZCTU ize iqoqwe ukutshengisela kwaba le ngxabangxoza. Kathesi kuyini elizakwenza ukubona ukuthi kwenzakala okwenzakala kuqala, njalo siyasizwe lo hulumende eqonqosela ukuthi abantu bengavela betshengisele kumbe kube lodlakela bazabotshwa.
Besivele sihlezi sibotshwa iminyaka engamashumi amabili edlulileyo sezintolongweni. Hayi ukubotshwa nje sinika ilungelo lethu akusesabisi. Okwenzakala ekuqaleni komnyaka kumaZimbabweni amaningi kumbe kuZulu kuyazakala okwamanje ukuthi kwabangelwa ngubani. Iminyaka yonke nje lokho kwaba nenhlanganiso yezisebenzi besivele sisenza ama-demonstrations ngokuthula, sisenza ama-processions ngokuthula, sisenza ama-strikes ngokuthula. Sikhangele ukuthi amapholisa yibo kufanele bebakhangele-ke banabo bantu-ke abangenela imithimba engasiyo yabo, besenzela nje ukungcolisa amagama abanye.
Khathesi elingathi yiso isizathu esiqinileyo sokutshengisela kuyini?
Ubuyanga isisizathu esikhulu, ubuyanga, indlala ezindlini.
Lo ngumnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele we-ZCTU. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Kulentatheli zindaba ezidlula amajuma amabili ezibothwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni wokulimukisa intatheli zindaba ngezemithetho lokuzivikela oqoqo inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe owenzelwe koBulawayo. Intatheli zindaba bezifundiswa ngemithetho ebalisa i-Broadcasting Services Act, Interception of Communication Act, Official Secrets Act, Access to Information and Protection of Privacy Act, the Criminal Law Codification and Reform Act. Igqwetha leMisa Zimbabwe umnumzana uKakwashe Hobe uthi zinengi intatheli zindaba ezihlukunyezwe nguhulumende kusukela ngoZibandlela kusiyafika namuhla.
Ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba lokhe kukhona njengenhlanganiso ekhangelele izinto, sinanzelela ukuthi ngo-2019 kusukela ku-January silama incident afika 20 lapho intatheli zindaba zihlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa kumbe ama-members e-army njengasakubona ngo-January.
Uhobe uphinde wachasisa kabanzi ngemfundiso abayethulela intatheli zindaba.
Lamhla besilapha ukuthi sikhulumisane le intatheli zindaba ngokwenzakalayo nxa intatheli zindaba zibizwe ngamapholisa kumbe nxa zihlangana lamapholisa emsebenzini wabo. Isikhathi eziningi siyakwazi ukuthi eZimbabwe kumbe elizweni lethu leli amapholisa abonakala ayizitha kubantu abasebenza ukuthatha indaba kumbe intatheli zindaba. Besilapho ukuthi sikhulume ngokuthi amalungelo intatheli zindaba alawo yiwaphi, njalo kwenziwani nxa intatheli zindaba sithi zibizelwe ku-police station ukuthi zizokhulumisana namapholisa afuna ngendaba abazibalayo.
Umnumzana Barnabas Masimba, umgcini sihlalo weMisa Zimbabwe koBulawayo, uthi imfundiso abayithole namuhla ibashiye besuthisekile ngokumele bakwenze lobanje ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba kubhahile elizweni.
Hayi, sifunde kakhulu especially entweni zomthetho lezo ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuze sibe safe kumele senze njani, siziphathe njani njengama-journalists. Wazi umthetho ukuthi osibopha yiwuphi njalo usibopha njani ngapi.
Intatheli zindaba yakoBulawayo unkosazana Andile Chuma uthi bafundiswe ngokusebenzisa inhlelo zokuzivikela. Uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba kumele kuphele.
Sifundile njengabo intatheli izindaba kumana kumele sifunde ukusebenzisa inhlelo eziningi ezilungisiweyo ukuthi zisivikele xa siphatha umsebenzi wethu ebulenjini nanxa sithumelana imbiko etshiyeneyo.
Intatheli izindaba zikhuthazwe ukuthi nxa zisebunzimeni kumele zibike eMisa Zimbabwe ukuze zithole usizo lwamagqwetha ngesikhathi beqala ukungena engozini kumbe bebotshwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sizwe omanje ezivela emaphandleni silontuka melinkomo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Yekudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntunga melinkomo. Namhla sisebhinga lapho esikeza libikela khona ngolwesibili ngendwangu ezigqekeza ezindlini zintshontsha ukudla. Kodwa namuhla sixoxa ngenyamazana eziyingozi ezihlala zibulala abantu kulumango. Silomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mdawini.
Ngiyabonga baba Mkhumo.
Akusichazisele ngenyamazana lezi yiziphi kahle kahle?
Inyamazana esizivulela abantu eBinga ezidume kakhulu izintathu, ulengwenya, imvuku lendlovu. Ngingakhangela kathesi eBinga singaziphila ngomfula uZambezi. Yikho sihlala abantu bedibana yengwenya lakanye lemvuku. Indlovu yizo esezilanda abantu emzini yabo.
Vanga kasebefile lonyaka.
Lonyaka kuma records ngasikhangela ukuthacina ukukhangela ama records athiwa ngama official records epolice ngo February silungisa ukuthi ayipositini sesehambise ukuphaka. Ngaleso sikhathi kwakufe oyedwa, kwakufe ababili sorry. Omunye wayebulawe yingwenya, omunye bulawe yindlovu. Kodwa nxa sikhangele sibuyele emuva yakhangela ukuthi ngomnyaka odlulelo oka-2018 abantu abadalwa phansi ipolisi ukuthi wabulewe izinyamazana nabantu abangu-7. Kodwa ngaphandle kokubulala abantu aningi kakhulu ababulalelwe imizi, amasimu lokunye okutshiyeneyo.
Abezendle bona batheni nxa likhulumisana labo?
Sababhalela i-position paper abantu bezimpacts ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani udaba lolu. Ngenxa yokuthi kule mule ezazivuye ku-association yethu besithi bacela uncedo ukuthi ngoba bona basesifuna ukuhambisa izimpacts e-court besithi bafuna ukuthi bedinge ukuthi ayi-compensation. Nasesithi singakafiki lapho ahlale phansi labe-pacts sibonisane ukuthi singalungisa njani i-problem singabantu engakaqashi ukuhamba ema-court. So salungise ukuthi ayi-position paper le esehambisa e-park. So since ngo-February abakasiphenduli. So i-problem esesilayo ukuthi nathi ukukhulumisana labo kodwa bona abakhanya abasizwa.
Ukhuluma ngendlovu, imvubu lengwenya. Yebo, ingwenya zihlasela ikakhulu nxa abantu bethiya. Imvubu zona zihlasela nxa sokutheni?
Abantu nxa bethiya bahlengiswa so, amabhothi ayesiwathi ngamakhanuni okuncane lokhuyana abaye bengena emazini. Kumele bengene phakathi beyofaka amanethi abo. So izona imvubu ziyandisa ukuthi ziyatshaya kuyibhothi lokhuyana umuntu ewelele emanzini ibisinjani ibisimbulala. So yiproblem enkulu ngakhangela ukuthi ngaphandle kokuthiya abaningi eBinga basakha amanzi emfuleni. Ngoba amanzi lawa impompi kakabi maningi kakhulu ukuthi efike ebantwini bonke. And ngokunye futhi njengasesishini esawukhulumisana nabezini ukuthi sanifakelani abantu amanzi. Ngoba khonokho abantu bahambe bedinga amanzi besiyawatsha emfuleni besiyathiya behlangane lezinyamazana zona lezi.
Nxa ingambulala umuntu imvubu iyenzani, iyamudla?
Ayi imvubu ayidli eyandisa ukudla ingwenya imvubu iyaphonga kwesinye isikhathi ngalonyama iyaphonga uluma ikuqume kwesinye isikhathi iyaphonga ukutshayela ibhodi ugcwile uyakhanya abantu abaningi ababe bebulewe izimvubu abanye babe bebulewe ngokugalula uyakubulalela ibhodi lakho iphinde nxa ingakulumanga kwesinye isikhathi yagcina ukugaluleni
ungaphosela ukugcina sibanda mhlawumbe kugatsha lwezendle
thina esiwucela ukuthi izimpazi zathina siyayiqala njengezakhamizi zababhalela kuhle kuhle cela besiphendule sihlalini phansi sibonisane zenze ama-awareness campaigns zenze ama-tool kits sibonisane ukuthi i-compensation yabantu ababefele ilungiswa njani
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sibanda siyabonga
ngibongele kakhulu
lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Spanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili inkomo
ngukama
yabo kakhulu ke jahil dala ntungamili inkomo sike sibone ke okwamanje soke isikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba
Linga litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChrist Gande lamhlanje sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU esigabeni seSouthern Region izwa kuthiwa iZCTU iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ukuthi kuhambe njani ungasitshela ukuthi uhamba njani kwathi
kweli kuliqiniso ukuthi iZCTU yinhlanganiso ethi nxa isenza ama-decisions ayizenzeli bayakholwa kuloko kuthiwa i-consultative approach ukuthi kaluzi abantu bathini ukusenza i-decision sikhuluma ngezZCTU ibhizi iyaqoqa abantu ngokuthiyana kwama-regions ngokuthiyana kwama-districts ukuthi izimbono yabantu ikakhulu isizwa ngani zinengi into ezikhulunywa kathesi ukuthi right siyananzelela ukhathesi intengo zezinto ziyaqansa suku zonke khonokho sifuna ukuthi izona izisebenzi zibona njani sinanzelela njalo ukuthi iholo labantu kathesi liphansi yimbono eyizwayo leyo esuke ebantwini sinanzelela njalo phezu kwalokho kule ndaba leyi ethe kumiswa ngapho ukuthi kungasasebenzi imali zemzini esingathina yi-multicurrency kule nhlupho ezinabantu abahlangane lazo impahla ezinye ngathi ezishota ezinye ezikhona into engawuthi ziphansi kakhulu so iZCTU izama ukukonsulta abantu ukuthi pho nxa kunjalo senzeni so-ke ngikhuluma kanje ngile qiniso lokuthi pho sesizafika ekuqini kwalokho and ngiyakukhola ukuthi masinya i-general council izahlala isinikiwe ifoni njalo sile ndaba vele ezinye ezingakapheli esizaziyo indaba lezo ukuthi nxa ungasebenzi RTGS italiyani imali 2% leyana ethathwa nguhulumeni abantu vele abala mali leya ndaba ilokhu yindaba emqoka esegudwini lawo ngenye yokukonsulta ngayo ukuthi njengoba silo hulumente ongathi kalaleli senzeni sinezane njani la so-ke yizo zonke lezi ezibanjwayo ukuthi abantu bakunge decision babona ukuthi baqhubeka njani ngalolu hlupho esifakathi wayo
sizwa kuthiwa okunye okungaphuma ikutshengisela kuliqiniso na
leyo liqiniso ngoba ukutshengisela kuyindlela yokukhulumisana lalo ofuna ukukhulumisana layo ngoba umuntu ungathi asihambe etafuleni sikhulumisane ubona ungathi uyadonta uye etafuleni i-constitution yezimbabwe iyasivumela ukuthi ukuze lowo muntu ananzele ukuthi hhayi phela into le esithi siye etafuleni asiyo nto yabakhokeli ngi-leadership kuphela into ezisebenzi zonke njebo kuhambe izisebenzi ziyaphuma ukuthi hhayi bancedisane lokuthungameli ukuthi asihambeni esikaradeni sithengisele ukwenzela ukuthi lo hulumende sikhuluma layo akwazi ukuthi laba abantu abahambe etafuleni aso leadership kodwa ngabantu so-ke leyo ngenye indlela yakhona engenzakala and akulanto embi abantu babesebenzise semthethweni ufanele bayenze ngoba sebedibeke kakhulu khanye ngathi ngela muntu obancedisayo
manje nxa lina khonapha liqoqa likhuluma lezisebenzi ngodaba lona lolo okuphuma kakhulu okumqoka kukhanya kuyini ukuthi abantu bakhanya bekufuna ukuthi kwenziwe
well abantu bale mbono eminingi nabantu bazondile khona okutshengisela kukhona ukuthi abantu bazihlalele ngekhaya bengayi emsebenzini konke kukhona so-ke sokuzananzela ukuthi phakathi kwalokho kubili ikuba kungasebenza kumbe njalo kusebenze konke ungathi hhayi leyi viki asezihlaleni ngekhaya nxa ungabona ngelo kwaba le reaction engcanyini ivike landelayo asengizeleni uyakuhlasa uzelo kubondi kube kuzaphutha kodwa izene ndizombili zikhanya ziphuma egcekeni indaba ye dialogue la ikhona kodwa siyayibona ukuthi isindaba esingathi sidonse kakhulu uhulumeni engalaleli into yokuqala ikhala abantu ukuthi bethi hayi bani asikhulumzane lo uhulumeni ke sithole indlela yokuthi sifone isimanjani kodwa leyo khaya ngathi ayiyenzakali. So abantu bethi hayi ama options abanye angasinceda yini ukuhlala ngekhaya lokuthi ayi stay away kumbe kutshengisela emgwaqweni. So yizo ezikhayela ukuthi zonke zingenzakala.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU eSouthern Region ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gandhi lilaka.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gandhi, sike siboneke ukuthi namhlanje usithandekile Mhlanga osiphatheleni kwenza abesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Barbara Thanyanyiwa ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana abasebenzayo ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika.
Izisebenzi azisakwazi ukuthi zenze njani. Uyakhumbula ukuthi i-monetary policy kaMsibinike yabuya ikhipha i-US dollar ireplace ye-RTGS. Abanye amakhampani zebesekalisikunika abantu ama-US dollars sebabuyelile kuyabanika izimdola and izimdola yangikhona kayirethwanga ayizange ifakwe i-bank i-rating yakhona e-bank rate bapho ebuyela kubhondi iraliyana. Imali ezazingama-US dollar ama-pensions ezisebenzayo ngama-US dollar atshintshwa aba ngama-bond notes and engarethwanga njalo okutho ukuthi khona lanxa sisemsebenzini sidubeka sizakhontinua siloko sidubeka la sesiritayile.
Sesikhangela ugatsha lwakho lwabesifazana kuyini elikunanzelelayo okwehlukileyo okubakhathazayo kulabanye?
Ubuhle bakhona ukuthi ngimela omama abasebenzayo njalo ngimela omama kugatsha lwe-commercial workers union ngingu-president ongumama. Ama-issues abomama afecta omama maningi kakhulu ngoba you-find ukuthi umama nguye omele abone ukuthi khona ezinto kufakwe into yokupheka, nguye omele abone ukuthi abantwana badlile, nguye omele abone ukuthi abantwana badozile, yonke into ikhona lanxa ubaba eyabe khona. And sinxa sinanzelela ukuthi silabomama abangelabo baba ezindlini esithi ngama-single parents. So uyathola ukuthi khona ukuwoma kwezinto lokho kuwe kubomama. Xa kusenzwa amabhajethi into ezingama-sanitary showers akufakwa kumabhajethi ngoba bakuthatha eziphi into ezingelamsebenzi. So kathi singakhangela ama-sanitary pads ukuthi adura njani. Mina nginje ngisebenza angikwanisi ukuthi ngiwathenge. Mina bantwana mama ngabantu badala ababili mina owesithathu osokufika nzima ukuthi ngenyanga ngikwanise ukuthi ngithenge okukwana thina sonke sobathathu. Njalo ungakhangela kathesi akunamagesi, siyakwanisa ukuhlala ingeye ama-hours ayi-16 singenamagesi. Nxa singenamagesi kumele usebenzise inkuni kumbe igasi okuyikuthi kuna omele athinga inkuni lezo ngumuntu ongumama ngoba nguyemele abona ukuthi kuphekiwe. Sithola abantu omama especially abasebenza emadorobheni bethwala nzima ngapha bayabe besebenza gadala lemsebenzini bengatholi lutho bengachayisa sebehambe ezindlini akulankuni akulamanzi njengawakhangela indawo yakobulawayo. Sesilamalanga adlula 10 singela manzi okuyinto edalisayo kakhulu ukuthi omama sitholakala sidubeka nxa esehambe eyadinga inkuni umele ahambe eyedinga amanzi ngapha uyabe ediniwe. So sibona ukuthi omama bayathwala nzima kakhulu. Ama-basic commodities ezitolo asathengeki into ezingabothikela into ezingabompuphu into ezinjengabonyama vele inyama sisayazi abantu abaneyizisebenzi eziningi vele abasakwazi ukuthi inyama yikuyini kungathi uyazama ukuthenga amatemba itemba lakhona kalithengeki honestly impilo esesiyiphila kathesi njengeyezisebenzi isifanana laleyo izayithiwa ngeyezibhonda ama-destitute sandazile workers are now destitute.
Ugatsha lweni lwabesifazana lalo liyaxhasa umbono we-ZCT ukuthi kutshengisele.
Yes, siyawuxhasa kakhulu ngoba umbono lowo ulethwa yi-ZCT waphuma kudale okuthiwa yi-General Council okuyiyo eyenza ama-decisions abamba izisebenzi. Thina njengabomama nathi siyahlala kuleni kuleyo nhlanganiso kuthiwa yi-General Council nxa kusenziwa ama-decisions lathi sabe sikhona siyabe sincedisana labo lathi sesasipusha ukuthi no into esezinzima kakhulu ake siboneni ukuthi singayenza something njengezisebenzi ngoba sesidiniwe awusathuleki lapho eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Barbara Janyanyiwa okhokhela ugatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Yaba kakhulu ke sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa. Ye kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Netball namhla linqotshwe ngele Australia 73-37 emdlalweni wenkezo yeVitality World Cup odlalelwe eLiverpool kwelebhilitane. Akade besenkundleni okudlalelwe khona bathi lizamile kakhulu iqembu leZimbabwe ebelithwaliswe nzima ngele Australia eliyilo elibambe okwamanje inkezo yeWorld Cup. Ake sizwe umnumzana Elvis Ncube exoxa ngodaba lolu.
I-Australia team engu-number one emhlabeni nje kunaleyo mdlalo we-netball. Nxa siyibhekile futhi ukuthi yiyo esile-record number yokuwina i-World Cup kwedlula amazwe wonke nje emhlabeni jikelele. So singakutsho ukuthi umdlalo wangkhona kungakube lula kakhulu kumantombazane ethu. Kodwa hhayi adlalile sibili amantombazana loba sishiwe nje ngoba sidliwe iwinile 73-37. I-Australia hhayi batshengisele sile ukuthi zintshantshu badlala and they basebenzise i-advantage yabo iwuthin bona bade amantombazane ethu agijima sibili afasti energy balayo bezama sibili ukubreak amasinga bezama sibili ukuthi begijime basebenzise i-energy bebreake begijime kodwa hhayi i-Australia i-defense yabo ibakhulele ngobude 1-2 le experience kokutshengiseleyo ukuthi hhayi umdlalo obojwaleyo kakhulu.
Ye, singathi okulandelayo kuyini?
I-next game sidlala Northern Ireland. Lapho-ke sikhangelele ukuthi amantombazana azanqoba. Ngiyakwazi ukuthi bangu-number 7 kodwa hhayi thembile sibili ukuthi ngendlela i-energy abajengisa ngayo ukudlala amantombazana yethu angane ngakunqoba ngoba i-game yabo ye-Northern Ireland bedlala le-Sri Lanka abajengisele ukwazi intshansu njengalokho sikuhlanela khona mhle kwe-Australia.
Ungasitshela-ke ngama-points.
I-Australia yekhokhelayo ngoba yesila 2 wins. Kulandele i-Zimbabwe ile 1 win. And then ukulandele le i-Northern Ireland zokugcina i-Sri Lanka. IZimbabwe ile chance enkulu kakhulu yokuqhubekela phambili ngoba if i-Sri Lanka ingadliwa iZimbabwe laye ilobe ngaze idliwe i-Northern Ireland iyaqhubekela phambili ngoba kufuneka amathimu ayi-3 ku-group each group.
U-Elvis Mpofu ngomunye wabaqondisi benhlanganiso ye-Warriors Club. Sixoxe laye ese-Manchester kwelebhilitane.
Come
Lege ingoma yekimbongi ulikwa kancube sinake hlukane wathi sikhangele ebesikhokhela lamhlanje ibandla lezeMTC lithi umabhalani wedolobho lakwabulawayo umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini kukhuphuka intengo yamafutha ezimota iqembu lezimbabwe netball linotshwa ngele-australia siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolivalelisayo ngugibbs Dube.